sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 Gifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le konvesi ngomnyaka ka 2027 abantu bezale PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani. Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo.
Badlala ingqondo kubandla leZANU-PF kuza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028.
Silahlekile esigabeni sedibulashaba komlandelendo ngoba nguye obesikhokhela ezibeni zonke zonezi ezikudibulashaba komlandelendo.
Bathi thibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla leZANU-PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulaba afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. uMnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu. I-Congress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka-2027. Abantu bezale PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani. Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo. Bengathi befuna omunye yibo. Kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisebile angisafuni nguye. Akula muntu onganjani ongamforce.
Kodwa kwamanje ukhona yini ombone engazange ngangena khona?
Embabona abanengi kakhulu, sibanengi kakhulu kuZANU-PF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzagwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengokwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efanana le vision esetshintshe ilizwe kangaka ekababa uMnankagwa. Abakhontenders bakhona sibele bafunayo bayabe bebaningi kodwa kusalayo abantu beZANU-PF babazabona ama-CV lama-manifesto ama-individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye, abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidonsa zima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopha into enje?
Abantu yikuthi okuhlupha yikuthi okuqala abantu ababali ukuthi bezwisise. Ungahlala phansi ubambe i-document lena note of vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe. Uyabona ubunandi obe-program leyana. Ayitsho ukuthi ngubaba uMnankagwa yedwa. Wena lawe khona ngapho e-America nami nginje kumele sicontribute ku-vision 2030. Owesivili le vision esiyitshoyo leyo lo othi into ziba nzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakalayo elizweni. Abantu kumele bevume bebone ukubana ilizwe nxakade selilivi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge. Liyathatha isikhatshana ukubana lilunge. Yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sabe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingizi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi. Lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund labo bayatshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akuna okwenzakalayo athi lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle obenzakala lapha elizweni mede kahlala eZimbabwe.
UMnumzana Kudamzaga ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana soze kuphele kuZANU-PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana. Ikuthi nje into yeZANU-PF ihlala ingaqondanga. Omunye uzobhoka kwakutsho ukubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ubani ukhuluma ngani njengobana kunje iconfusion naleyo umnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uzasuka chiye lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture ye violence sukela kudala ikubona namanje sekuthrethena na yonke indawo engethemba ukubana asonto ezaba serious siluze le
mpepho kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mnangaka ngathi hayi namhlanje sengijiya bafoni ukona yini
njalo umsanga ichilo ukubana izani PF lama members amaningi angeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana bakhephe kodwa ke ngeculture yezani ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzanu abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova
umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ezimele besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa
Lamlela ndwandwe
ukukhothama kwenduna uMarupi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyelileyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu kubika u-Albert Ncube
bekulokufuthelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kuxoxisana lomgcinisihlalo wegwanda royal district council umnumzana mphathiswa Ncube wayedeswa umlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna yeHarare engavumelananga lemuli ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela induna edlule ngayo emhlabeni uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijinyiswa isisu
ukuhamba kwamafizi hhayi akunjabulisayo ngoba usuke laphandle angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusitshenki yenenkulu uthe siHarare ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libeselingcono sesisizwa khona eHarare sokuthiwa ube sehuta sebulawa isizwe esihlanza ukuthi kuhambe njani asekwazini
kodwa umunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe nesiqiniseko salokho okuthethe induna
ukungaba lokuphatheka ekhula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya egwanda wabuya ezokwelatshwa ikho esebuya isiHarare esizama ukuyathina ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona lokho asinabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem iyo engasitshela konke lokho siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba lenkulumo eziningi-ningi lemicabango eminingi-ningi eshiyeneyo
amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kujonjelwa imota entsha ayiphiwe ngurhulumente umakhalekhukhwini le mali abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lencane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala abakabotshwa abantu laba uyiso mncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe
azathathela imota kwabuya abantu ababili abantu laba bakhanyana bebelo bhobho babuya straight bayengena endlini lapho bebelele phela lokhosikazi wabo lathi sithi wabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhukuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imoto ehambile silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlandland ngoba nguyo obesikhokhela ezidweni zonke zone ezikudibulashaba komlandland
osaphetha ubuduna bakonhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo
siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana ologcuku hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe
othengisa izitolo zakombuzimbili lapho induna ebevame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukamarupi
hhayi ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo sisigwetshisa kuhle valelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa mina okuleni kwaze ngibone ngama-last days lapho ngibone izogada kuphela wakuyawathenga i-drink isikwanda kususela khonapho fika ngizambonana ngizwa nje zokuthaya uJesu kasiye wamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithile
umarupi wagcotshwa kuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuzimbili esilonke eGwanda South ngi-Albert Ncube
okwamanje sike sizwe ukwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane
namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele inyanga kamfumfu yona le esikuyo ingeyokunanza lo mkhuhlane silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Otilia Sibanda ongumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo
udaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezimiso nezinini ngemgomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedalo lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzanele ikhangelisiswe njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungasho ukuthi kungaba njani ukuthi kuma-taxi yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangikhona yonke ithathwe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama ababa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane so kuqakathekile ukuthi ngabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane sizagqugquzela ukuthi kube le-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibezazi uyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi ikakhulu omama siyakhuthaza nxa beqeda laphana ugeza esithi i-monthly period kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi bayalalo imiqhubu elikhona elimilileyo emabeleni akhe sihlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwephapha lapha sihlole sibhodisa ibele lonke sifithizela sisize ukuthi siyabula yini amaqhubu akhona silibhoda ngiyeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye sibhedlela njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi njalo ukhangele ukuthi ibele lakho amabele akho ayalingana yini ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzabakwazi ukuthi hhayi amabele amibeshale ngakho kodwa ungabona elinye selilikhulukile linye zitshengisele ukuthi ukhona okwenzakala kulo lo mbala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi khawuthi nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani kuthiwa khona yiwoma okungaqedakaliyo njalo umbala wangikhona uphenduke ebantwini abangamakhiwa ngifuya njengani kuthiwa kumshayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lengaphezu kwebele liyaphenduka engxenye libe lo mbala omnyama kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona ijabu langikhona sekungani kulokuyizikhalakhala ongani khona kube ngani ikhathi kufane le khathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilia Sanda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-intanethi esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kwezim live uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi ubuza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi sixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo iyeliqinisa ukuthi abantu bayidliwa izimali ebulenjini lapha kodwa kuqali namhla phela kwintolopho into endala le. Ungavele ubona ukontakthwa ngumuntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umuntu lo uvele ukontakthekani namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. Then okwesibili la indlela zijezile ukuthi if is too good to be true it's probably false. Into yakuzijenjisa khonapho vele imeseji yabe kukhuluma yabokonke lezi zinto into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-5 million rand akuthi umbani koma umuntu sengazwine i-5 million rand. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa sebebona imali babe bekuprocessalize uyakwazi ukuhubha ehamba kabili kathathu ukuthi bahlala-ke izinto ezijahile bele pressure ukuthi hhayi inzalo kokuthi kuzohambile kahle
Nga umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kanjo njelo
okwenzakalayo ukuthi indaba ukuthi umuntu uyakwenza ukuthi impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi awunkomo umngane kaSibanda asapotha i-team nje nje i-Arsenal. Esazi kakhulu ngayo okokuthi uyahamba kwi-intanethi every account ngegama lomuntu omngane wakho. Sela ama-picture asezoyaswele ngoba phela uyahamba kuba lapha i-page yakhe wathathe wafake ku-profile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeli uyakwazi ukuthi ungananzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba leyomuntu omahle. So indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule ama-message anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you unless ekhashana ube wazi ukuthi ufuna ukutshatsha izinto impendulo zakupha yena iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kune-online trading kule cryptocurrency trading these things are real and they are working. Kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi hayi abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la wafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality akazi ukuthi ufake idola uzothaya yaba i-1000 sama-astronomical figures faka i-100 yaba 5000 khona kumele ukuhle ukushensa hayi kulanto enjalo ungakhiphe kuqala uba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinjesinje hayi sizahlika ku-10000 kumbe kubani ukuthi ufike ufake yini imali. So in that stage really awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu kumele baziqaphele.
I-technology itshintsha nsuku zonke. So labo bayaguquka. So umzekelo singawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje. Imisebenzi onje guaranteed izawe eNorway ngePoland kwelinye ilizwe kodwa kuzesho kuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe nelinganiso lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi isisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlala ingqondo zakho wena suyawela ku-350 hayi over i-500 iningi ama-job skills. Then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook line ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 laba baqhatsha abanye akula product ekuthengiswayela.
Vagithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lokusasa. Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Wala la malundu, wala la malundu, wala la malundu, wala la malundu, San bonani, valandi na watandi bomkulo wami la kufinyelela kona izi lami ngitabuka endaweni yasePinga kwelaseZimbabwe kodwa kwamanje okuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe babuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86 073 73 73 86 ilapho abangangithola khona inamba yase South Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bangayothenga kanjani ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki so bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane ngoba ngingabi na sponsorship ngingabi ne-management anginalutho nje ngisazenzela.
Kani hlobo sikhangele ezinye zezigaba ebesikhokhela badlala ingqondo kubandla lezano PF muza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka 2028 wathi tibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.